Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 24 kumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla leMDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo wedalela eParliamente esokuthi amalunga eMDC engenzi umsebenzi wokubuza abaphathi ntambo bakahulumende imibuzo.
Lelungelo sokuthi asichazisele ukuthi lomgoqo ufakile uthethe uphi umthetho.
Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo ngesikhathi umunicipal wakoBulawayo eqoqa ukuvalela abantu amanzi okwamalanga amathathu ngeviki.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi idemand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu.
Kuhlelo lwendaba zezijeziso zenotho ama-sanctions lamhlanje sikhangela umanyano we-European Union othi kawusoze wekethise izijeziso lezi ngoba kungakabi lenguquko kwezelungelo likazulu.
Nxa laba behluleka kabayehluleka ama-sanctions engekho. Ama-sanctions kakhijwe sibona ukuthi bayakwazi yini ukubusa ilizwe obayehluleka. Nxa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesibakhipha kuma-next election.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Intatheli izindaba eyake yaba ngumhleli wephephandaba likahulumende eLady Sunday Mail uEdmund Kudzai usethule athi ibufakazi obutshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olwezek lwasetshenziswa njani ukwethula impumelo engayisiyo yeqiniso. Ukhuthaye wethule umfanekiso kamabonakude olesihloko esithi Excel Gate. Athi utshengisa ukuba umgcinisihlalo wezek unkosikazi Priscilla Chigumba waqamba amanga aze athi ugatsha lwakhe lwafakaza ukuzibonela amaphepha lempumelo athiwa ngama V11 awezindawo zokuvotela izinkulungwane ezilithumi i-10,000. Ukuzayi uthi lokhu akungeke kwenzakala ngoba ama V11 angeke afika kugatsha lwezek kungela mvumo yomthethwandaba ngoba ayabe evalelwe emabhokisini. Ukuthi wethule ubufakazi obuchiyeneyo athi bukhomba ukuthi kwaba lokuqilibezela kukhetho. Kodwa phansi kwesekelo sombuso welizwe akulamthethwandaba ungamukela lolu daba nxa lungasiwa kwezomthetho ngoba indaba zokhetho zonke kumele zahlulelwe kungakedluli umnyaka owodwa. Ibandla leMDC lithi lizahlanganisa amakhanda licubungule isinqumo esithethwe ngusomlomo wedale leParliamente umnumzana Jacob Mdenda esokuthi amalunga la engabuzi abaphathi ntambo bakahulumende kuleli dale imibuzo ngoba besithi uMongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe. Kube lokuxokozela izolo ntambama kulandela lesi sinqumo amalunga eMDC ezama ukusiphikisa okuhle kwamisa inhlelo zedale leParliamente. Unkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo waleli bandla njalo engumkhokheli weMDC edale leParliamente utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi balakho ukukhweza emthethwandaba zonke izinqumo esezathathwa ngumnumzana Mudenda ezephula amalungelo abo.
Isinqumo lesi asifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina seParliamente sangeniswa nguzulu waseZimbabwe. ijike ezimbili ezedlulileyo usithathele imrholo kokwesephalamente. Yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe. Kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile. Tinesilakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokhu abakwenzayo akukho emthethweni, yikho esizahamba nakho. Sisiyathengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo Zulu naye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izanu namaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo. So esisiza kuyenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe, ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-NDC sifuna ukulandela umthetho. Laye sizamazisa futhi ukuthi ugoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho kuze kusizwe ngempendulo yakhe. Kuzasinika ngomhla asiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo.
Kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imbuzo bese kutheni?
Abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imbuzo ngoba nanhla linanga lembuzo. Wasekaqamba-ke sesithi yena akumele angiyenzakala. Basebezama ukuthi babuzisise wala, kodwa ukuthi ezokusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kulokuphikisana ngokuthi silelungele sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho. Siyazi futhi ukuthi izanu futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantentikete.
Liza kuthini ngalelo daba? Lizamnanza yini njengomongameli?
Njengebandla le-NDC sivela ku-Congress lapho esifike esithuke khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uNangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho. Njengabameli bephalamende asilamandla owokuthi siwutshintshe lowo mgoqo. Thina uNangagwa akasomongameli kithi. Njalo akukho okubhale khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batyelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi, benzeni ngaphi. Akula mthetho njalo. Nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo, kanti manje sokuthi ncedani njengoba sebaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi.
Abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphathi ntambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli.
Lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers. Njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esake siyiphiwe ngumzulu. Lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa. UMnangagwa kala company enganelisa ukuthi isukumise ilizwe laseZimbabwe. Uhulumende kasezinto waseZimbabwe kala nkampani lapha lengisa izinto ethengisa abesethatha imali leyo athi ngedizuzulu. Hatshi, imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguZulu esithi ngeyemthelo ama-taxes. Abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole. Akuqali ngathi njengemandla le-NDC lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota, kwakuvele kukhona. Namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulile ngolimo lomuntu.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo ongumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ekhokhela leli bandla edale lephalamende. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ugatsha lwezomkhathi olwe-Meteorological Services luthi umkhathi uza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje kuze kube ngomvulo. Lolu gatsha luthi kumele uZulu athathe amanyathelo okuzivikela kulesi sikhudumezi ngoba siyingozi. Umbiko owethulwe yilolu gatsha uthi ukuchisa kuzafika kusilinganiso se-40 degrees kwezinye indawo eziphakameyo ezifana le-Kariba, Binga, Victoria Falls, Chipinge, le-Chiretsi ezizaba yizo ezizakuba lesikhudumezi esikhulu, kodwa ilizwe lonke jikelele likhangelele ukuchisa. Isikhudumezi lesi siza umanisipala wakoBulawayo esithi usezavalela izakhamizi amanzi okwensuku ezintathu ngeviki ngoba esilela kakhulu emadamu. Uthi njalo uyehluleka ukupompa amanzi kuhle ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo Kansila ka Ward 1 kuleli dolobho umnumzana Mlandu Ncube.
Inkinga esinayo bantu bakithi ukuthi idemand lokho kuthiwa ukufunakala kwamanzi izakhamizi zakoBulawayo kukhwelile sokusezingeni elingaphezulu okungangokuthi sokukhulela amandla ethu okwapampa siwalethe edorobheni. So kusokuyamele sizame uku-increase isibanga samanzi endaweni esizibiza sithi ngama-reservoirs ethu lapho esipampa sihambise khona ukwenzela ukuthi sesinika izakhamizi. So ukuze senze njalo kuyabe kumele ngesikhathi sivalile kwezinye indawo impompi zethu zibe ziphele ku-reservoir yangikhona ukwenzela ukuthi ikhwele njalo inani lamanzi ethu ngale madamu elingani lehle kakhulu njengoba besibona isomiso esilaso. Njalo isigaba kulamadamu ethu emathebeleni South indawo etshisayo okuthi ama-temperature isikhudumezi siyabe siphezulu, so evaporation iyenzakala. So yikho ke sithe singani siyagavuna ukuthi abantu besebenzisa amanzi.
Likhangelela ukuthi uhlelo lolu luzaqhubeka kuze kube nini?
Esikukhangeleyo ukuthi kuqhubeke size siyefika mhlawumbe phakathi kukaNovemba kusiya ekupheleni kwakho uNovemba. Kuzadiphenda ngokuthi umlimi uzabe sihawukele okunganani ngezi.
Ludaba lokusilela kwamanzi emadamu kuphela yini kumbe ukusilela kwamagetsi lakho kulomthelela omubi?
Actually amanzi thina vele noma silawo emancane besingasisi ukuthi siwagavuni ezakhamizini ngoba avela aza-evaporator. Kodwa osokusuka kuphangise kangako yikuselela kwamagetsi ngoba bayakhatha ivinga la amanye amalayini esithi ngama-dedicated line sebewakhatha. So kusuka kube nzima ukuthi siwapompe abuye njalo kuya-affecta lokufa kwemithina yini. So amagetsi yiwo sibili ikhozi enkulu kakhulu kunakho konke.
Lilalo yini uhlelo olusobala lokwazisa uZulu ukuthi amanzi lizawavala kuleli lokishi ngelanga elinje, liwavale kuleliya ngelanga elinje?
Sifakile nje namhla besibe press conference lapha besazisa khona izakhamizi through intatheli zindaba ukuthi sizavala kanje sesisokuphapha sokufakiwe nje ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Mlandu Ncube ukansila ka Ward 1 koBulawayo ubexoxa icingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le koBulawayo. Abamanyani wamazwe we-Europe owe-European Union bathi isikhalazo samazwe ezwekazi le-Afrika lenhlanganiso ezitshiyeneyo sokuthi kwesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa iningi lamalunga ebandla le-ZANU-PF ezikuhulumende weZimbabwe singeke samukelwa okwamanje ngoba kungakabi lenguquko kwezombusazwe lezokulondolozwa kwelungelo loluntu. Intatheli zindaba iStudio 7 uEzra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBhilitane.
Umanyano wamazwe la uthi bazakhalisisa kutsha umumo seZimbabwe ekuqaleni komnyaka ozayo. Bengakathathi isinqumo esitsha sokuthi besule izijeziso lezo kumbe bazengezelele. Ingcwethu kwezomnotho lezomthetho esizalwane seZimbabwe ihlala eBhilitane, umnumzana Lloyd Msipa uthi izijeziso zomnotho sezibulele ilizwe.
Sibhanishela indaba yekuthatha inhlabathi sokuthi kathesi sesile opposition esisithi no ama-sanctions angakhitshwi because bafuna ukuthi ama-sanctions alimaze abantu. Abantu bangalimaza la ma-sanctions bazathini? Bazavukela ithi i-government.
Unkosazana Florence Nkomo olwela amalungelo oluntu esedorobheni lelizwe kavumelani lo Msipa.
Ama-sanctions akusiyiwo abulala abantu, akusiyiwo athumela ukuthi amaphoyisa abulala izakhamizi, babulala abantu abademonstrator bebonisa ukungaphatheki kwabo ngendlela i-government yeZANU-PF ephethe ngakhona abantu. No, bona indlela abaphethe ngayo abantu beZimbabwe okwenza ukuthi ama-sanctions ehlale elokhe khona.
Umnumzana Msipa uthi uhulumende weZimbabwe ngeke asuswe embusweni izijeziso zomnotho.
Nxa laba behluleka kabayehluleki ama-sanctions engekho, ama sanctions kakhitshwe sibone ukuthi bayakwazi ukubusa ilizwe obayehluleka xa bengakwazi ukubusa ama-sanctions engekho sesebakhipha kuma-next election.
Kulabanye abathi izijezi zomnotho kaziyekelwe ziqhubeka uhulumente osembusweni okwamanje aze asuke. Laba bagoqela uMnumzana Philips Banda isizalwane seZimbabwe ehlala eBelitane.
Xa litsheliwe ukuthi khona hamba uyelungisisa imoto yakho endaweni enje, imoto yakho ifeyile i-road test, hambe faka amathaya amatsha, hambe faka lokho, yiko kumele ukwenze. So nxa kuthiwa khona khuphanini ama-sanctions, ama-sanctions awezimbabwe awafaka kwiZimbabwe government. Ama-sanctions eZimbabwe afakelwa ama-individuals, abantu, kula mabizo abantu abafakwa ama-sanctions. Singatshelana amanga ukuthi kuthiwa khona eZimbabwe kula ma-sanctions, akula ma-sanctions ama-Zimbabwe.
Umnumzana Thamsa Nqajo, ingcwethu ecubungula ezombusazwe ngomunye wabathi ama-sanctions asebhidlize eZimbabwe.
Akusela sibhedlela ngenxa ama-sanctions. Isikolo akusela imfundo leyane esasiyazi kudala ngenxa yama-sanctions. Nxa ulesihlobo sakho esasuke ekhaya ngama-1990s, ungasitshela namhlanje ukuthi akusela NRZ leyane esasiyazi kumbe akusela CSC. Kubulawa esasithi kukontutu ziyathunqa. Namhlanje akusela ntutu ethunqayo. Konke lokhu kungenxa yama-sanctions.
Ujo uqhubeke ethi kungaze kufakwe bani ukuthi akhokhele leZimbabwe. Nxa izijezo zomnotho zingesulwanga akungeke kulungelulo.
Ngwazi uthathe u-Obama abalitshumi labomekeli labobani ubalethe eZimbabwe abasoze benze lutho as long as iZimbabwe ilama-sanctions.
Uhulumende weBritane utshele iStudio 7 ukuthi uzagcwayisisa kutsha udaba lweZimbabwe afake le mithetho emitsha ngemva kokuxexebuka walelo lizwe kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. IBritane ikhangelelwe ukuphuma kumanyano ekupheleni kwenale inyanga. Imele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa.
Siyabonga Ezra Chisa sibanda khona ngapho eLondon. Kunjalo nje uhulumende usethule uluhlu lohlelo lwebandla lezanu PF olokufola kutshengiselwa phezu kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zezanu PF ama-sanctions ngamazwe angentshonalanga oluzenziwa ngolwesihlanu. Ilanga langolwesihlanu lathiwa likhefu ukwenzela ukuthi abantu baphatheke ngobuningi kuhlelo lolu. Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwembiko uMnumzana Nick Mangwana utshele umsakazo weZBC ukuthi uhlelo lolu luzaqala ekuseni ngama-9 lapho edolobheni leHarare okuzabuthwana khona abantu besebefola belubhekise enkundleni yeNational Sports Stadium. Enkundleni le kuzakuba le micimbi etshiyeneyo egoqela inguqu, umdlalo wenguqu phakathi kweDynamos leHighlanders, kube njalo labahlabeleli abafana labo Ja Praiser. Umangwana uthi basalindele ukuzwa ukuthi abalandeli bebandla leMDC lenkokheli yabo bazaphatheka na kulokhu umcimbi lo osolwa ngabanye. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi osomabhizimusi sebeqalile ukulungisela ibhizimusi lekhisimusi ngoba yikho okwande ukuthenga abantu abaningi. Umkhokheli wenhlanganiso we-Confederation of Zimbabwe Industries uMnumzana Joseph Gunda uthi bakhangelele ibhizimusi elithe xaxa ngesikhathi sekhisimusi. Iphephandaba leDaily News lithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwenhlanganiso yamaWoVet kulandela ukwehlukana kwembono yokuthi kukhulunyiswane na lo umongameli Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa. Iphephandaba leNews Day lithi izakhamizi zeMazoe ezaxotshwa uMnumzana Robert Mugabe esaphila ukwenzela ukuqhelisa ipulazi leGushungo Dairies sezisiya emthethandaba ngamunye ngamunye zifuna ukubuyiselwa endaweni yazo. manje sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zenu balaleli bethu lisipha ke imbono yenu okusenhlizweni yenu lingakhohle ukuthi liyenelisa ukuthi lisiphe ke okusenhlizweni yenu kunombolo zethu ze WhatsApp ezithi +1 202 465 0318.
Bantu beStudio 7 linjani lonke kathi ngicela ukuboza likhetha banjani amalokuzana ama-message dalwavuli kodwa bhate singabalandeli beStudio 7. Hayi man, lingabe lingiketha betshaya. Siyawuthanda lo msakazo kakhulu, siyawuthanda mpela, siyawuthanda. Thanda ukuphawula lo ngalugawule lo. Kanti vele ngicela ukubuza umdalana lo, uyini uliNdebele, uliShona, uliTonga, uliVenda, uliNambia, uyini umhlobani, ubungumsili? Hayi akulaNdebele linje, so ngitsho hayi man, ngitsho cha kulaNdebele linje. Kambe ngathi sinesikhathi mnangake gongoda abantu esenza kanje thumba abantu sakathi siwayithumba umkhulu wamanensi but kwikuya ama-sanction akhitshwe mna sithi phambili ngama-sanction vele eZimbabwe kufanele ama-sanction abahlale straight kusekusela bothi wenka kuze kekuma ubugawule phansi khona bevele abafaka ama-sanction kakhulu bekele uqambele i-MDC yamanga bethi i-MDC yelukuza ama-sanction MDC yakula ma-sanction wafakwayo anti ama-sanction bafaka ngokubona ukuthi bayephula amalungelo abantu. Ngiyabonga.
Hayo bantu beStudio 7 linjalo Ntungambile Nkomo Kips Dube uChris Gandhi sithi phambili ngohlelo siyabonga kakhulu ngokusipha indaba kungela lapha elilelekele khona. Siyabonga kakhulu sithi phambili ngohlelo. Cela ukuphawula kancane nje ngokwenzakala ngaseZimbabwe. Hayi Zimbabwe mpela, Zimbabwe sithole nzima shame, sithole nzima kakhulu. Ngifuna ukuphawula ngalokho ukuthi kuthiwa abenkonzo labo ukuthi abamise ukhetho. Hayi thina straight lokho asikwamukeli lokho mpela, lokho asikwamukeli. Thina into esingayifuniyo ukuthi umnangagwe eqhubeke lokho ebusa. 7 years le mnangagwe lokho ezibusela, phela kuyo sokumbona kwesinye isikhathi basebemnikeza ithuba lokuthi azibusele eyalele esikhundleni njengomgabe. Hayi lokho asikusapoti lokho, lokho asikusapoti, asikusapoti la kancane. Watshontsha ukhetho ezitshele ukuthi kwesinye isikhathi umkhono muzokwanisa, but okwamanje usumehlula uhamba amazwe lamazwe, ehamba ngefromashini edurayo. So but abantwana beZimbabwe besidlimbu yangoluthi ezibhedlela amanensi awakho, abantu bafa imihla lamalanga. Hayi kunzima shem, kunzima kakhulu. Ngibe sengithanda ukuphakula lalabo abathi ukhunta izijeziso zenodo zikhutshwe. Yazi abantu zizokhutshwa kanjani? NgoJanuwari kufa abantu, ngo-2018 kufa abantu ngesikhathi sokhetho. Kodwa zonke lezi zinto abaziboni kunje. Amalungelo abantu ahlonitshwa, abantu bathunje kusendle busuku, konke lokhu akuhlonitshwa. Manje bazothi izijeziso zenotho zikhutshwe kanjani? Thina sithi phambili ngezijeziso zenotho. Vele la amazwe afakela iZimbabwe izijeziso zenotho, lingalaleli lokho kukhulunywa ngamanye amazwe. Lina phambili ngezijeziso zenotho, sithole nzima eZimbabwe bantu bakithi. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngithi phambili ngohlelo ukusipha indaba esiqakathekileyo kakhulu. Libe lempilo ende.
Mina engucelayo ngicela basitshele ukuthi khona izijeziso lezo abakhala ngazo zimi njani, basifundise. Asikwazi ukwenzela ukuthi nxa kungabe kuliqiniso lathi sibasekele, ngoba iBritain ithi yafakela amalunga ezanupie, ayifakelanga ikhandi. So besicela ukuthi sibekwazi ukuthi kathi izijeziso lezi thina zisihlukumeza njani.
Mina lami bantu baStudio 7 ngendlela kade ngibona ngakhona, mina ngibone ngathi vele ngabe kuthiwa bona labo mnangagwa labo ochamisa laba, ngoba vele kuyabayehlulela kulanto abayenzayo, bayafana nje bonke. Ngabe kuthiwa bavumelana bethengise ilizwe leli laseZimbabwe leli bebethengisela abelungu, ngoba abelungu ma bengabathenga nongabakho liphi ilizwe nezi angakwazi ukuphatha kahle izizathu zezibabhe ngcono kakhulu ukudlula amaqembu lawo. Sanibonani bantu beStudio 7. Lathi sinesikhala ako kakhulu loko nokuthi vele bangaze befise kanjani bona umnangagwa ukuthi bazane betshone begibela izindiza besenzani badlalisa isikhathi, ngoba phela kuyafanana, ngoba vele kuyabamosha lelizwe njalo. La ma-sanctions la abakhala ngawo azakhishwa kanjani ngoba vele yibo abayezayo lama-shansis ngoba babevele benzela yena lo mgaza angifike babamosha le lizwe. So yona i-ZANU-PF ma ifuna ihlakaniphile njalo ma ifuna ukulungisa le lizwe kayikhiphe yena uMnangagwa izame ukuthola omunye umuntu khona phana kuzano ubuntu asemncane oseyintsha uye ngakwazi ukuthi mhlawumbe amazwe aphetheya ngakwazi ukuba lesizwe but bekhiphe laba abantu abadala bonke banabamusha ilizwe.
Mina engikhulumayo nguMthokozisi lapha eHaburuni eBotswana la. Siyadubeka abantu bakamlimo, siyadubeka sithwele nzima, sithwele nzima elizweni labantu lapha. Khathesi bavota sobaza sidudula, siyatshona sigwela amagumbagumba sikanjiswe ekhaya. Izindaba zikaMnangagwa. Mina bengimcela uMnangagwa ukubana labo gawula ukubana bakhulumelane lolutshamisa. Kabakhulume lotshamisa umfana olejwawu le mali. Ey, ngoba nxa bengakhulumanga lotshamisa akula nto ezahamba eZimbabwe khonapho. Abantu busala sidubeka kuphela so. So akuncedisa ukuthi kuthiwe umuntu uyabusa. Ubusa bani? Abantu beza kufa baphele ezibhedlela kungalamanesi, kungalamadoktor. Siyahlala safa kuphela ezitolo kuyadula ayibhondi langikhona basiprintela amaphepha bathi imali umthula incube sezionele i-CV yakhe sezionele umsebenzi kathesi uqhatshwa ngurhulumente olobuselo le-corruption ngelinye ilanga madoda we will hold you accountable ngelinye ilanga madoda lizathwala nzima ogawule bona aba bazabe sebegijima labo Joseph Chuma bazabe sebegijima sebethwele nzima sokuyibatha ayibatha yona liyane eyenzakala ngesikhathi sikamgabe laphana. Manje kathesi siyalifaka phakathi lani bomaimjuru siyalilandela futhi lingamasela. Uyathola umuntu esithi waphuma kuZANU-P F kodwa evele lisela wasitshontshe iZANU-P F ayizange imlandeli yemthathela wonke amaplans lawana ngkhona siyalilandela siwathathe lizalunga.
Yibo ke abalaleli bethu abasithumele imlayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 2024 65 03 18. Kulamalunga edale lephalamende awemelika angawebandla lama-Republicans angene ngamandla kwenye indawo lapho kade kusethulelwa khona ikomiti yezemithetho ubufakazi kudaba lokuzama ukususa umongameli Trump esihlalweni ngohlelo oluthiwa lona i-impeachment ngesilungu. Amalunga la angamachumi amabili lanhlanu angene kusakhiwo kade silamalunga ekomiti abalisa awama-Democrats lawama-Republicans. Umongameli Trump yena ukhanya ube lolwazi lokungena kwamalunga la ngoba ubeke wethula imbono ekhomba lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter. Ya isikhathi isikhanya sesidliwe ngumango sesingehlukana kodwa singakehlukani ke sikhangeleke indaba ebezikhokhela. Intatheli zindaba yethula ubufakazi ethi butshengisa ukuthi ugatsha lwezokhetho olweZEC lwaphathisa njani ukuqilibezela kukhetho olwedluleyo. Ibandla le-MDC lithi lizacubungula isinqumo esithethwe ngusomlomo edalele ephalamende sokuthi amalunga e-MDC bengenzi umsebenzi wokubuza abaphathintambo bakahulumende imibuzo edalele ephalamende. Ugatsha lwezomkhathi luthi kuza kuba lesikhudumezi esikuzinga eliphezulu kusukela lamhlanje. Njalo uZulu kumele alimuke. Sigqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa nguChris Gande ngisitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo 7:30.